isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, ilanga le-Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla leZANU-PF. Balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo, siyakwazi ukuthi babalwa impi, kodwa sekungani nxa ungasimuntu weZANU-PF akumelanga lawo ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapho abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijineyo elizweni.
Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lasitshiyegalolunye ilizwe lathola uzibuse.
Khangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu lethu ingani iholiday engani ingetanisa nabo Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni, abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima, abanye ngabaphanikayo, namuntu abanye sebethole behamba ebusuku. Ndiyabona yizi kusesoba zengozi zomgwaqo.
eZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasika kusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lesitshiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzibuse. Iningi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla leZANU-PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhla ka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe lakwezenodo ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezijeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Ostalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunanza leli langa ngoba uhulumende weZANU-PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Kubana sekulaba eminyaka eminingi savela kwi-Independence, kodwa abaningi abasebenzi abalazindlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizinto into ezahambela empini, one man one vote nendaba yomhlabathi. Kuba sasila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha ekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawo i-Independence.
Omunye wabatsha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla leZANU-PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi, ilanga le-Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla leZANU-PF. Balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo, siyakwazi ukuthi babalwa impi, kodwa sekungani nxa ungasimuntu weZANU-PF akumelanga lawo ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapho abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijineyo elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho-ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa owakwaba lilunga ledaya lephalamende emele iJombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapho avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
into eqhakatheke ligugu iqhakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse, yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyena ngokwayo i-dependence kusele futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine. Ye, akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Nkiwane, yena oyisakhamuzi seHarare, uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuse ukuthi amanyanise uZulu. Umvuka Nkiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Dubona ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lolanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangele ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde, kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulo muntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalaji okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBhindlovu.
I-confusion ekhona ekompo ekutheleni lokuthi kukontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba kunamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe. Yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibasebesikupha lamasosha nje qeda nje kukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akade ejumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala. Abantu yikho khona kwababuya layo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo. Yilo dubo selikhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msosha nje ofikileyo la kanti begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo engumsindo kathesi. Kusanda kufika nje lamapholisa kathesi layo bekhona but labo i-training abakayilingi ngoba abantu bakhala.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa.
Hayi, ngabakatheli. Uthe suka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha babuthene khona. Uyabuya khona babheke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani. Bayakomplaina abantu ukuthi njengoba sekelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sesiyagcina sesitshaywa futhi ngathi kuma-queue yilo dubo likhona.
Kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki. Ungathini nxa sikhangela ukuba na isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela amafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long ama-queues abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuneka emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo. So sithakelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ikhefu leli ingani holiday ingani ingehlanganisa nabo Easter konke ndawonye. So namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecele behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecele behamba ebusuku siyabona kusesuba zengozi zomgwaqo yilo dubo likhona.
Lo ngumnumzana Bhindlovu, isakhamuzi seGwanda, sixoxela ye emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 lagu 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawenhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika untungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umumbu lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amahlewu, hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona. Khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nginabazukulu bami abangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lo nyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenye inkomo ikhanya iqambukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela yikuthi lingene emagodini zami ukudinga okuvutshani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni solesi sakithi solesi esika ward 13 solesi eMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba lenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo ngokugcina ukuthi ngizakhangela ngaphi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele bamanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayathiwa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into ntunkamili kasiyonto entsha, into evele iyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Bo Life Talk lamhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunanza ilanga likazibuse. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba mune munye, iningi lalokhu lathola ibuzibuse, iningi lithi limpilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane. Njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. Kwelebhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba le mbuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane, uMnumzana Difa waJapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngisikiwa ngithi lilama mixed feelings. Lilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkahla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezi zinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma amakhiwa ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impi engithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakithi lakuthola ukukhululeka, saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibese ngibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyiyo kathi siyona siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu, kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi ngihafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungena into abayibonayo. Kodwa ke anxa usiye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza. Kodwa ukuthi uphenduka nxa usuya ngekhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nayo sikhona esandleni kodwa kuyehlile ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhulana okukhulu. Kubeze kusithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxotshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe le zinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona, singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisuka kusukela embusweni kaMgabe ngo-1980 ukuze kuzofika lapho agcina khona. Ilapho kubonakala kakhulu izinto. Okwakathesi okamongameli uMnumzane uMnangagwa sisakhangela ukuthi sibone ukuthi ngeqiniso lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nangu kubuye sesibone lezinye izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa.
kathesi bayakuvula bazivula lezo ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okuthengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifuna yena leyana kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela le ndaba leyana eyadlulayo nezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe yiphila so into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayisabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo 7 nxa ngeke uzuthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi kususola mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga
nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflegi yelizwe
abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflegi kodwa into ekhona esifanele sibe yazi ukuthi iflegi nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungela nyembezi ngaphakathi
lo ngumnumzana Tifa waChapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabo mama ime njani ku province kwaBulawayo. Mabe qeda sokuzangena ke intsha ama youth labo bayenza okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo luncane lungaphela phakathi kobusuku asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya
umnumzana Decent Bajila olilunga le-national executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla
okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha kulandele ngontanga kugcine ngobaba emva kwalokho kuzakukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla munye ngamunye abazangena lapha emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha kudingakale inkokheli ze-province ezabomama kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing emveni kwalokho ke kulapho esizakhangela khona ukuthi iBulawayo ikhetha bani ukuthi babe yilokho okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4
oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona yikuthi luphuzile ukuqala lolukhetho
ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokes vote khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokes person so ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokes person wama-youth ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10 but i-process iqalise kathesi kuphela ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport ukuthi sometimes abanye bayebengale abanye bengale ukuthi bahlangane plus we also waiting for abanye bayevele yara
ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanley Hall emzini weMakhokhoba njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa esenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiya vota njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Inengi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Ukhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqala esingakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela eziphela ngayo kula ngalemuntu. Okunye kwakhona singeke sazi if justified or not, kodwa iqinisele ikhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalingana. Yikho futhi okukhula ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into ze-rating. Okwesithathu, okubalisa kunandlela futhi ukuthi abantu abaningi ngasesiqale kuthengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and ekuthengeni kwabo basebenzisa idola le-America elingatholakiyo emabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khona banake basose imali yana kumkambo omnyama ngama-returna layelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-prize ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba la kuzananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali eyothithatha kungesote. So silalelo hlubo. Okwesine, veli lizwe ungananzeli lize nama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe endesekuyabeyadurisa. So umumo wasibila umhlanga.
Ekambubona ingane abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumente.
Ngabona bekukasisa bengilalele laba abakhuluma bekukasisa bona abezegrain marketing bem kuyikudla bathe bethenga i-wheat laba abayithenge khona bethenga lo muntu lapho othengwa khona ubusuqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinesi isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu soluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ama-consumers. Ingozi esikhona yikuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane ibhizinisi kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zibe zingase zishota sinengxa esingasazitholi lemashelfini. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala ezimbabweni.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inengi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.